VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kunhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eGwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eGwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubcole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hotel ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igwetha lakhe umnumzana Give More Muviringi.
Sesikhuluma senzeke ubaba engikhaya is out of pocket. Icala alethesayo ningathi ngamafitshane icala okuthiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitembu sake asitembisayo. Asezolingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt but ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitembu ayesile ikhansini.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili e-R1,500 RTGS.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi waswa ngifonela ngahamba la mireni labo abe-rati. Abazange bemhlukuluze sibili bemtepekateka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give More Muviringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukhule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelonke bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBhinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBhinga Center
indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga nesingwale ikakhulu lezindawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamashumi amahlanu lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesungwale, endaweni zensenga, endaweni zeChininga, kochifu usinakoma abantu sikhuluma kanje basezihlahleni, abantu basezintabeni bengikhuluma nomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu beyikuthi ne-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheliwe ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi labo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-service.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho akade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenza okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana bethi bekhulume bethi lapha sengu-11 laphana bethi hayi sengu-17 kuleyana indawo bethi hayi sengu-10 inani lakhona ukuthi ube lazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizo ize ishike ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-ATDA okwakhathesi namapholisa bahambile bayafika kuleyo ndawo. Yibo akade ngibatsho ukuthi labo abasafanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, bebesezokuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka bakade ilanga sithi siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lomnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister, unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lifika, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana namanzi ukwenzela ukuthi sizama ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu uma bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lePhalamende. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa ophakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachazisa okunengi.
Bekungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngiyajenge ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo etshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe nosupho nje ukuthi abanye bayehlulwele izulu ngendaba yemigwaqo ekhona izulu belisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elifuna ukuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiweyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba?
Ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe babazithithela ama-candidates. Wathola ukuthi iMasouth ivumelana lapho kakhulu, akuzanga kusihluphe ukhetho luye lwadlula. Abantu kade bezithithela bathi yinto abayifunayo. Wasitshela ngendaba ye-dialogue, inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywe nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana nopresident kube ne-mediator bekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka. Masouth isikhalo sakakhulu bakhalile ngokuthi president sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala abantwana bethu bathele nzima ngabe siya e-South Africa abaningi bathelela emifuleni abaningi bayafa lase-South Africa. So isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile. Wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini yakufuneka i-violence. Wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi i-corruption kwe-MDC kayifuneki, zero tolerance. Njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliament bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kasi okunamuntu oqhathwayo asiyoyisemi yokuqhatha.
Umnumzana Solani nje mnyama moyo ngomgcini sihlalo we-MDC yamathebeleland South obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamaNdebeleni namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi kunezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kuStudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana neyase-South Africa, estate capture. Ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga. I-government yethu isebenza namasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka. I-South Africa inkinga yabo ibengugupta, thina ezethu inkinga lazo ziyafana. Yibona labo abefiweli abawamilling company konke lokho bakweza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba i-government inayo i-percentage. Bona laba abaku-top leaders e-government banakho i-percentage obvious abayithola kulawo ma-business.
How are you on the Studio 7? Linjani lonkathi asiyaphela. But igama engizibutshwe yisesaba izidlamlilo zezana lezo. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Yes, mna ngakhe ndiyamsupporta mani. Yaze yalijwenka iqiniso lomdala, yaze yalijwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotsha ayedubula abantu ayesenza. Uqinisile lusisi ethi vele mna ngakho lokuzini ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisi angazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hhayi lomdala lo mna kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomna ngakho lokhu endega ngepramatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalela emhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le. Iqala ukutshekha yena umnangagwa yena lokhu ebhize zula ngepramatshina abazasiphathela imikhuhlane.
Lijani Studio 7 labalaleli, hayi mina Nyaphili igama ungikabadela Ncube. Kawule, sicela ukuthi ma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziweyo. Ubuzwa kulowo mama lo, ubuza kahle and uyakutshela futhi ukuthi amasotsha ayedubula abantu 99 ngokhetho lolu. wanopendula ama American. Kati sikolo wasifunda wasifunda kukwena mtana. Inabatengisi li. Angazo tu mtu njale matepele ndufuna na mtu njengaweso. Mtu yosifaza na kuchela simple thing nje. Into ya aibona isenza gara lapo efla wayo. Wanopendula wama American. Ogo unye unga isiko loko. Utoka masocha haigota loko sagubona. Lagubona vile usenze loani vile kona loko utamasocha atugula bandu. Usenze loani utamasocha atugula bandu la mapoisi. Amasocha iwasivusa pelapo as from Bait Bridge usia fika Victoria Falls. Amasocha la mapoisi wabe senza ama roadblock upeheli bonke. Bonke vetizisa abantu. Amapoisi wabe tatimale sendi amasocha amasocha tuliz bambu ngare pandi. Ekseleni kwa mkwaka. Kula mapuhu awa apalayo. Kepariz mala wazitizisa abantu. Bonke luko siya wazi corruption yenu vele. So ega nukutala ngati mani.
Siyabonga msakazi, siyabonga basakazi, usinxusa kule ngakho singenisa njengoba sisinxusa ngiphakazitha. Bakithi ngizabona ukumbuyelela isicelo kufundisa kuqhakathekile kulalulalela. Uzulu kalufundiswe into eqondileyo, uqondiswe kungaphokuba ngokukhuluma nje. Ngiyabonga Makhumalo, uDavita Khumalo, siyakwazi ukwaleka ntombi yakithi. Uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni. Kodwa ke xa ukhuluma labo gawule ngibona ngani uchaya idwala ngempama ngoba ukhuluma lomuntu lapha aqhatshwe khona ozivikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle uzaza khulume emhlane eyehlileyo esasephezu kwalentsha. Kanti lina i-MDC lina iwukhokheli bomakhumalo. Kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusa izikhalo. Lakathe silimele lukhetho. Ihlanganise iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyihlanganise impikiswano. Ihlanganise ukuphikisayo kuphela. Kayinacebo elinye na.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden unkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yibo abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale Iowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary ikaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele ku unye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho ancikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona u Michael Bloomberg ulemali eningi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini laba basesenta yepolitiki hayi laba bangakwese kunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma democracy ukuthi ananzelele ukuthi mhlambe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lo muntu aso muntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwese kunxele kakhulu kazi ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngumuntu njengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abase senta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele lanqaba bethandwa nguZulu wama democracy xa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye ku Sanders ababe bemkhanye njenge socialist kanjalo
umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle ukumehlula
ubaba uBiden usesekhona emjahweni kakaphumi kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi wasebenza lo President Obama
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama-Warriors u-Energy Murambadoro usengumqeqeshi wabo nozinti beqembu le-Chicken Inn kubika uJoseph Njanji
Iqembu le-Chicken Inn liqatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabo nozinti ngemva kokuthatha kwakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapho akade ngomunye wabo nozinti beqembu le-AmaZulu uMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lathokomnembili lonyaka ukuthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabo nozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khona le elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala
ngesikhathi sengizathatha umhlalaphansi iqembu ebengilidlalela belivele selingifa ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo yikho kuyangikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise
uMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obe ngunozinti weqembu lama-Warriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Hellenic, ele-Benoni Premier United, ele-Bit West Wits elimpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu uMramadoro obe nguye umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka ka 2003 uke wadlala elizweni lase Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le Newcastle United lakwele England ukuqembu le Chickenini uthethe indawo ka Thiriwe Vilisithole obe nguye umqeqeshi wabonozinti yeminyakeni edluleyo kusenjalo iqembu le Chickenini likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano wenyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi abalisa ele B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa imidlalo ele nyasa Big Bullets. Iqembu le nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu le Chickenini liphatheke kule midlalo ikanti iqembu ebelivele kwele Mozambique nyakenye ke okungele Ferroviario D Nampula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona kuFacebook kulo Norbert Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo Nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko msakazi. Musa Mazvuko utwana livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho kumbe umfakele inombolo zakho khonapha kuFacebook. Ngizakufonela sixoxe sizukuthi kuyini okwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani uSonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi. Kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Slibaziso Dube utwena livuka njani emsakazweni. Abelaki kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya eplamsi kubukalanga kubuhe kutitshi chagethenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele mthakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asweni sonke kwezekuseni ngo-6 sasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.